sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, idale le cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini.
Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele kuZulu esebenzisa isifo se-COVID.
Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyazikhulula ba elizweni.
But we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities.
Namuhla silengxoxo lenye yentatheli zindaba ezihlukuluzwe ngamapholisa emkhosini webandla le MDC Alliance obulawayo ngomgqibelo.
Siyaphonga ukuthi asikuzwe sisiloko ukuthi ke isuthethi yethu njengojournalist vela kumelanga nje vele sichithe footage because lapha sisamsebenzini lapha bahle bathi linasa alindawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we studio 7. Abaphathintambo ele cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni omabili awe COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Lokhu kwethulwe izolo ntambama ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa ngemva komhlangano wecabinet. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekubhaleni icontract yakhe esangena umsebenzi akula angikhole ukuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho usaphela. Ye kuza khanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court mbona ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sitsho uZambia South Africa kukhanya lapho Malawi bayenza ukhetho lwabo ama-elections. Lapha sesizwa kuthiwa khona kule COVID ama-by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isifo sakhona singabe lokhu sikhona silingezwa kuthiwa khona vele ukhetho lwa 2023 akusena ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona ngumnyaka ozayo. Yikho kuyabe sokuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule sifo i-COVID hiye sokulama-vaccine ambona ukuthi kusizana ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane. Ikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulomshiyano ozaba khona ngoba siyazi ukuthi abantu ama-company also business imithetho wabo bandise ukuthi nxa befaka iy'mali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho oncindezela abantu abangahlatshwanga inomba okhona lobe e-United States ngezwa umnumzana u-Bill Joe Biden esikhuluma ngakho yena esithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengaya emsebenzini kumbe e-England la ngakho ulemthetho embalwe uthizwe ukuthi ngawahlatshwa ngawungena eboreni ngawungena ngaphi ngaphi ikho ngibona ngathi phela suze kube yile difference bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bevele buya kwakuvele kule zinye iy'nkinga nje abangaqondanga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwakumalungelo abantu kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuya emsebenzini ngoba ngawahlatshwanga angikhole ukuthi kuzaba vimbela ukuthi beze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bahamba bezihlabisa kula makhampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID i-vaccination ye-COVID yikho angiboni ukuthi kungabahlupha ababhela ngaphandle kwelizwe ukuthi bazofaka izimali zabo la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni ezibalisa ezokulungisa imigwaqo, ezokwakha kanye lezokwenqabela igciwane le-coronavirus. Embikweni eliwethulele intatheli zindaba leli bandla lithi likhuthaza ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo liphansi ukwenzela ukuthuthukisa ezemfundo. Njalo lisola ibandla le-MTC Alliance ngelithi iwehluleka ukuqhuba ngemfanelo inhlelo zamakhansili. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Innocent Ndibali, umholi waleli bandla.
Akula doubt ukuthi i-government yeZimbabwe has taken this pandemic seriously and has responded in a way that has saved lives. We've encouraged the government ukuthi belethe ezinye inhlelo eziyalanda abantu ezindlini. I have not seen a really serious harassment of abantu. I have not seen impunity as other people have reported. So on that one, Tina, as EFF, we have to be fair, we have to be factual. We do not need to invent things when we create a sense of chaos. There is no chaos. Infrastructure development will benefit abantu abaningi, abanje ama farmers.
Njengebandla le EFF lingathi wonke okwenziwa nguhulumende kuqondile njalo sokuthuthukisa impilo yabantu na.
Asizange sithi konke okwenziwa nguhulumende kuqondile, but we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities. We are encouraging the government to even take over a sewage system from ama local authorities because they are failing to repair its ditches to Uga. And abantu bama council chambers ngabantu be opposition njenge MDC, and we've been very clear with their failing. Tina, we are a socialist revolutionary party and we believe ukuthi the state must be organized under a socialist perspective. That's why Tina sikhuluma nge radical devolution, where we are saying ukuthi ama locals must be able to participate. But when we say locals, we are not talking about a tribal kind of perspective. Tina, we are talking about every local, every African, every Zimbabwean, because Tina, we are fighting for one Africa, one borderless Africa, one people, one flag, and one presidency across Africa.
Ungasichazisela insolo yebandla lakho ngomnumzana Nelson Chamisa kanye lababalisi.
Number one, a problem ka Nelson Chamisa ukuthi Galaplan ilo iqinise likhona. Galaplan uthe nekhuluma eZambia uthe abantu abavaccinatewa yigovernment bazivaccinate. That is not true. Kufuze ukhangele ipolicy. Nxa kuyukuthi uyacriticize, kufuze upropose phela i-alternative ngoba sifuna ama-national leaders that will unite the country. Ama-teacher kufuze e-prioritize ifu imfundo yabantwana. We believe ukuthi ama teacher even izikolo zivaliwe ngesikhathi se COVID kade behola kade bencediswa ku government. We have said ukuthi imali eholwa ngama teacher incane, but we believe ukuthi we can only work together as a country to push forward so that we can improve education, so that we can also improve pay yama teacher. Kumbe amanye ama organizations abo align themselves to EMTC, but I thina as we have said EMTC I see lo bandla elithenyweni for abantu libandla elicontrolwa ngama Americans, ngama British, even lamanye ama Europeans, and they are controlled by ama former farmers, kumbe ama former miners, because most of those farmers were mining in farms. So okusala ukuthi ba control nje nge remote control batshelwa what to do. We do not respect them, and we do not believe ukuthi they are capable or vale capacity. Economy in Zimbabwe kufuze ithathwe ngabantu abale proper understanding, ale proper experience, and abanga understand ukuthi ka develop economy irana njani.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7. Amasotsha abikwa ehlukuluze intatheli zindaba ezintathu obulawayo ngomgqibelo emcimbini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla le-MDC obuqoqwe libandla le-MDC Alliance. Amasotsha lamapolisa abikwa ecitshise imfanekiso intatheli zindaba lezi ebesezi uyithethe ulumcimbi esithi ngoba umbuthano lo ubungekho emthethweni lanxa ubulabantu abaphansi kwekhulu njengalokhu okufunwa ngumthetho. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekhulumisane lamasotsha la bavumelana ukuthi umbuthano lo umiswe ngemva kwesikhatshana. Intatheli zindaba ezihlukuluziweyo ngululu Brenda Harris, Pamnas Thuso loJack Mvundusi. Sixoxe loHarris ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sawubuza ukuthi sicithe ngaliphi laba sibiziwe lapha esibiziweyo umphosa lo vele wachinga wathi hayi le illegal gathering. Thina ngokwazi kwethu sasengakusithi illegal gathering leyo, because sasibone i-event yabo ile less than 100 people, and according to umthetho ndaba i-maintenance of peace and act order leyana, it was not a public event nje evulilwe kwabantu as a party structure meeting. Saphonga ukuthi asikuze sisiloko ukuthi sicithe i-footage yethu njengojournalist vela kumela anga nje vele sicithe i-footage, because lapha sisemsebenzini lapha bahle bathi lina saliyindawo cithani into zenu lezo. Basimisa sibila think okwama 30 minutes simile khona phansi. So sasibona ngani hayo laba bayasidlalela ukuthi singasuki lapha, and vale vele basibahle bavimba indlela ukuthi sisuke. Basigombolozela sibili babe yi-3 basigombolozela ukuthi vele sasuki lapha cithani into zenu. Khonapho kwakuqanda kwakuqanda sama sibili abantu bonke sebehamba, and sithi hayi kodwa simiseltweni lapha layo uthuso layo babuza ukuthi ayi sibotshiwe sibotsheleni kani sitshele ukuthi sibotsheleni nga ukuthi sasibotshiwe, because you cannot detain us singakwazi ukuthi sisimiseleni lapha. Bona vele bemisiphika lokuthi cithanini footage leli ithetheyo, akumelanga ngithathe footage yethu, akumelanga liwe lapha.
Manje benelisile na ukulicitshisa imfanekiso kade liyithatha?
Ye ifootage sayicitsha sibili and babe sithi siyicitshe asisuki lapho, kodwa khonapho singakacitshi mina vele ngahle ngathumela ifootage naleyo ngaphi ofisini yami. Khonapho kusasakhuluma labo sabuza ukuthi vele simeleni khona lapho, mina vele ngase ngiyithumela ngaphi ofisini. So khonaphana babe sithatha besisa komkhulu wabo bona lowo, sathi sifika kuye babalwana wahle wathi yena ngumuntu wemilitary, wahle wabhosta wahle wathi mina military person, I don't care about your nonsense, delete these images now. Wathi vele akafuni into eziningi, singekele ukucitha uzathatha equipment yethu. So waqala ukuthusa abajengisa ngecamera yakhe wa he to go one by one ecitha ama pictures lala wathatha sibi camera yakhe ba check ukuthi ucitshile yini. Next wathi sister uya la mi ngangena estingini sematjengisa ukuthi hayi sengicitshile into zenu yikho yini. Hayi khuluma sibili sitha me military men ezangkwazi ukuthi wayezama ukusethusela kumbe wayezama ukusetshela kahle ukuthi military iphezulu komthetho asisisisi ukuthi wawuhamba njani. Khonapho kulomunye wathi hayi yona yona military but these are civilians so you can't treat them like this.
Manje udaba lolu lizalusana emthethwandaba kumbe selihle lachiyana la
kungaba kuhle sibili ukuya ecourt ukuyazisisa ukuthi vele babe sicitshiselayo kodwa nje ngoba lana washo sikhulumela yedwa wathi yena ungumilitary person asakwazi ukuthi yena lapho wayezama ukutshona ukuthi military kwakumilitary kuphezulu lomthetho na kodwa sina ngokwazi kwethu umthetho uyasivikela uyasidefenda uyasipromota ukuthi we should have every right to carry out our job. Abantu they need to know this information. Abantu kumele babekwazi. Njalo amajournalist kumele basebenze kahle. In fact kumele baprotectwe yibo amapolisa wona lawo.
Ululu Brenda Harris intatheli izindaba. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Cha lezempila kahle lumika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 418 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani elithe xaxa nxa kuqathaniswa nensuku ezisanda kwedlula. Isigaba seMatabeleland South yiso esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abafika phose ikhulu
98. Umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okumanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uza kwenziwa okwamalanga amane kuphela kusukela ngolwesithathu kusiyafika ngomgqibelo ozayo. Leli phephandaba lithi kuzavunyelwa abanxusiweyo nje kuphela njalo abantwana abasoze bavunyelwe embukisweni lo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeSakunda Holdings isiphile uncedo lwemali efika phose izigidi eziyisithupha 5.6 million kuqembu leHighlanders kunye leDynamos embuthanweni oyenzelwe eHarare izolo ebusuku. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Josephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Hayi siyezwa indaba eziphumayo ku-Studio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo irongo. Abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Ebona bagijima bekuzani PF beqeda kube ngabangane bekuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MPA MDC Alliance. Abayazi into abayifunayo, bafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi even bengathi bayajintsha ngenebizwane kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona iba abantu abawisilizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele nephalamenti. Ngingajabula le audio mayingafundwa.
Salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa bantu bakithi liyasakaza. Ninjani boZulu khona ngapho labokatelini? Hayi madoda liyawutshewa umsebenzi liyawutshewa uyezwakala. Uyazwakala siyavuma. Kule ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lafika ndoda lo OTN umthakazi Republic umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo ngabe yena mina ngangiyiwuye ngangiza kwenza ukuthi ngiqale ngiqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi ngiye ezinduneni zonke zesigaba semandebeleni ngiyecela kibo imvumo nginike bona wonke umthwalo ngibathuma ukubana ngabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azivuse emiyedwa laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathathe bantu besindebeleni yalikhuza lingabothi lingathi lihluphekile libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini laye umqondisi ulambile ufuna ukudla lamhlanje ngikhuluma kanje ukhona lwana owatajamuka liyamuzwa uyakhuluma anti usesidla sesuda la yena lo mqondisi uza kuthola akufunayo azithulele zwi alishiye lokhu elihluphekile ake likhangeleni ukulungisa izimbabwe ibe lokuthula izimbabwe ibe lokubambana lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle lishiyane lentozweni lezo ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lolishona lolindebele phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi ngingalitshela iqiniso mina abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni angapha amanguni babuyela kibo khulumisanani kuhle libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe ngiyabona
ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID mina igama ngoGodfrey Wakhumalo ngizala eLupane msakazi udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo msakazi kunini iMPC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka ubaleka kanjani bona babengabaleki sebaleka uRobert Mugabe namhlanje ngesikhuluma kabi sicela ehlukane lebandla lethu leMRP lizame nalo bona sibanikile ithuba belekile manje bayona bona bodwa abangamagama abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele bona uzohlala kube nini lokhe belisekela lesikhulume seMDC engabi nguye oyifestini MDC uzahlala amaNdebele ebandlozi benini kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa wayeyindaba yena engazanga waba ngu-spokesperson MDC spokesperson uzokhuluma kami ngomqondisi moyo asithandi indlela okhume ngayo sithi baba ukhulile sicela uhloniphe njengoba sikuhlonipha la MDC siyayihlonipha MDC yenu lathi hlonipha iqembu lethu li-ARP lizame lokhu elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela cause behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapha elikhona
hawu ngiyalibingelela linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi mina ngingumoyo lapha ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo lo uthena u-chairman we-province yamaTailor and South lami ngisemaTailor and South we-MDC Alliance moyo ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili kodwa ke ubukampeni akuhle ukampeni limthwakazi ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi lithatha inotho yethu ebhedi bridge naphingaphi konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le wathi wena ihanjiswe eHarare isiya kuzani PF layo uchamisa lo wathi wena ukuyi-MDC Alliance uyabuyisa khonale isiya khonale eHarare kuchamisa kukanti ke wena khuluma iqiniso liqondile nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eHarare le kayibe ngimotho yakomthwakazi landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le-MDC i-MDC lezangi into yinye Harare wako wabona ngathi i-MDC lwe-deputy weshona i-ZANU-PF lwe-deputy weshona thina ngapha sizamthola ngathi komthwakazi abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare
ngiyabingelela ku-Studio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlile so hayi ngiyabonga ukuthi lathi sithole ukukhuluma ngokubhodla uyabhodla kancane lobo into ikuhlupha ngaphakathi siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-one and akwenza kuphumelelise mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithwale enkaya esigabeni segwitch ngibonga lobaba obekhulume khuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-one ngiyambonga lobaba lati egwitch laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe mina ngithenga amabhuku ngaphumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-one for grade zero kufuneka amabhuku ayi-8 so 8 rand ngamaranzi ngiswele leyo mali cause ngisegoli kangisebenzi ngaphelelwa ngisebenzi so umntanami angazi akafundi uhleli just because of lo misiganagana i-headmistress lo misiganagana so kunzima kunzima sicela usizo dadi lapho kuleso sikolo bese ngikhuluma la ngalo baba thangumoyo weZANU-PF inzima lento ayishoyo kwabanye abantu lo baba ngoba yena uyadluyasutha thina siyalamba usitshela ukuthi i-government inezinhlelo ezenzayo lezi zinhlelo ezenza izenza ngoba sokubuya amavoti sonke lesi isikhathi sokuvota sokulungiselela amavoti isikhathi esilutshwana nxa selivotelwe sokusika iminyaka eminingi abantu besokola lesi sikhathi esilutshwana bebanika lokhu abanika khona kungasoze kuphumelele okunye kuzasala endleleni bezathola ukudla lokhu abazabe bekunikwa kuphela badle basuthe babona ngani sebesekhenani bese bebavotela kodwa kusuke kuvoteni sokuphelile abantu bafe indlala for 5 years
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa engabuyi embuthanweni walonyaka o-United Nations edolobheni le-New York, abenhlanganiso ezimbalwa bathi baza kuyatshengisela embuthanweni lo njengeminyaka yonke. Umnangagwa lenkokheli eningi yamazwe atshiyeneyo ayisoze iye embuthanweni lo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ukutshengisela e-United Nations kuzobe kukhona futhi ngomgqibelo wona lo ozayo mhla ka-18 September sizobuthana e-New York. This time i-demonstration yethu izobe ingekho against Mnangagwa per se, but izobe i-demonstration eyokukhankasela ukutshengisela for i-diaspora vote. I-diaspora vote into enkulu kakhulu esilokhe esaqala ukuyilwisa from kudala ukuthi abantu beZimbabwe kumele babe bavunyelwe ilungelo labo lokuvota emazweni aphesheya. Amazwe amaningi even nomakhelwana bethu o-South Africa, Mozambique, Botswana izizalwane zabo zazo ziyavunyelwa ukuvota zisemazweni. IZimbabwe isemuva kakhulu kulokhu and yinto ebalulekileyo ukuthi sitshengisele ku-United Nations ukuthi ama-citizens aweZimbabwe bavalelwa ilungelo labo lokuthi bavote. So sizohlangana mhla ka-18 sizobe sise-New York kuqala ngo-10 AM kusiya phela ngabo-5.
Manje ekuqoqeni lapha kukhanya kuyatshengisa na ukubana kuzaba kulabantu abaningi abazaya khonale.
Sibonile ngesikhathi ezidlulileyo ukuthi abantu bakithi bazimisele ukukhankasa e-United Nations ngoba kulapho kuhlanganwa khona ama-countries amaningi awezizwe zonke. So i-opportunity enkulu kakhulu ukuthi lathi sibe lapho sibonakale silwela amalungelo ethu ukuthi sivote So sikhangelela ukuthi hayi njengasemuva kuzokule bantu abaningi abazofika lapho ngomgcibelo masihlangana eNew York United Nations. Amaflyer asekhona asethunyelwe kumagroup amaningi kuwhatsapp, so abantu abaningi sebekwazi ngale invitation yokuthi kuyahlanganwa amaZimbabweans wonke, regardless of i-political party yakho. Sithi ma ungumZimbabwean woza sizobambana sidimande ilungelo lethu lokuthi sivote.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale le-cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.